Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomvulo mhlaka 24 kumpalakazi 2023 ngokips Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu izinto zibamelanga kuhle bakhona abalutshwane njalo ke bonabo abagxile ebandleni ezaliPF abancedisana lomnangagwa ukutshontshela ilizwe hayi labo bayakholisa kodwa uzulu jikelele welizwe usebunzimeni.
Abantu abaningi eZimbabwe bathi kalikhubi ngemfanelo ikhefu lekhisimusi.
Akumelanga kube lomuntu oswelayo esintwini sethu nxa sihamba, whether yiChristmas, whether yiNew Year, whether yiEaster, whether kuphakathi ngoJune khonaphana, ngoba lomoya wokupha ngesikhathi sonke.
Kodwa abanye abakubandla leZANU-PF bathi ukukhala akuncedi ngoba eZimbabwe kuwovuka uzenzele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Bakhala ngokuswela imali abanye abantu eZimbabwe ngekhefu lekhisimusi besithi behluleke ukuthenga ezivela emlonyeni njengalokhu ababekwenza umnotho welizwe usamile. Bathi kuyadanisa ukwenzakala elizweni loba kulabanye abakhomba ngophakathi. Kodwa abafundisi bathi lesi yisikhathi sokunika abaswelayo ukudla lokunye. Ake sizwe umfundisi uSeni Sibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ekhuluma ngosuku lwekhisimusi.
Usuku lwekhisimusi kumele sikhumbule isizathu sekhisimusi. Isizathu sekhisimusi liphando lukaNkulunkulu esinika indodana yakhe eyodwa uJesu Kristu. Liphando lukaNkulunkulu njalo lokuthi wakhetha ukusixolela izono zethu kulokuthi asijezise. Ngakho-ke ikhisimusi kumele isikhumbuze khonokho. Abaningi nxa singena kukhisimusi bacabanga ukudla, bacabanga ukukholisa, bacabanga ezinye izinto. Asithi ukuthi kurongo khonokho, kodwa kumele sicabange isizathu. Isizathu esiqakathekileyo yisonesi ukuthi uNkulunkulu wasipha isipho esinguJesu Kristu. Njalo sathola ukuxolelwa kwezono. Akula muntu owayengakwanisa ukuthi sithole lokhu kuxolelwa ngaphandle kwakho uJesu Kristu. Antio siyakhumbula ukuthi kuTestamente elidala babakhona uNoa, babakhona u-Abraham, babakhona u-Elijah labo-Elisha, kodwa uNkulunkulu wafitshana ukuthi umuntu uyedwa kuphela umuntu ongakwanisa ukusixolela kunguJesu Kristu.
Ye, singathi lo nyaka kunjani khonapho abantu bethakazelela usuku lolu?
Ngike ngabhoda khathesi ngiphumile ngisemakhaya khona vele edrobheni ngwakho. Siyananzelela ukuthi kulokudileka sibili elizweni lakithi. Ezomnotho ziphansi, abantu abaningi abakwanisi ukudla ikhisimusi yane yakudala esiyijayeleyo. Ukuthi kwakuphithizela, kuphithizela ethawuni laphana abantu beshobha. Angizange ngibone kusuka lalokhu, kodwa ngibona abantu abaningi bezama ukuthengisa, bezama ukuthola imali lokunye esinyizini. Kodwa ikhisimusi yane yakudala asiyitholanga. Njalo kathesi ngisekhaya khona amaradio lokunye okuninginingi awukuzwa kakhulu ukujabula kwakusenziwa okonjeni kwakudala. Ngakho-ke dibe siyathandaza ukuthi hhayi umnyaka ozayo kube ngcono. Lakanye futhi olunye udubo olukhona, izulu kalikho. Sikhuluma kanje ekhezi inkomo sezicakile. Lapho engikhona ngisendaweni lapho empembesi ngani liyaseseza like lana mbijana, but izulu abantu bayalidinga iZimbabwe yonke nje jikelele.
Ye, singathi abaswelayo-ke ngesikhathi lesi sekhisimusi kumi njani?
Khathesi kuyadingala ukuthi sihlanganise, sihambiseni ukuhle ebantwini abaswelayo. Thina njengebandla sike sangena empembeni ngalo kulabadala nabathwalela amagrosari, njalo nasemajeli bese buthanisa amagrosari ahamba khona ngale majeli. Ikanti njalo inhliziyo zethu zibuhlungu kakhulu kulabantwana abangalabazali abadinga ukudla. Akuyadingala ukuthi sibasize la. Abanye kathesi uma ungena nje khona edrobheni bekuseyahale kumbe koBulawayo kumbe eGweru kumbe na, uyababona begcwele ezistridini bedinga ukudla, abantwana abancane kakhulu. Ngakho inhliziyo zethu zibuhlungu abantwana laba. Njalo siyathandaza ukuba amaZimbabweans, uma ungathola ukhipha imali kumbe ukhipha okunye, ukhangele umakhelwane wakho ukuthi makhelwane wakho unakho yini ukudla. Kala sasikhangelela ukuthi engcenye kulama organizations anje laphandle kunceda abantu, kodwa kathesi wena khangela umakhelwane wakho kulokudla yini. Xa engalakho thatha khona ukudla okuncane lakho uyeshare la.
Umfundisi uSeni Sibanda okunhlanganiswa yeZimbabwe Christian Alliance besixoxa laye ekobulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCCC.
Wele umeseje aqhakathekile ukuthi ke abantu bethu abatholi ke intumele bazithole bebelazo ngesikhathi esiqhakatheke kangaka semuli sekhisimusi lapha bayamele bajabule ke lezihlobo labangane labantu babo bebathengele izigqoko ezintsha bebathengele izinto ezintsha ayikhona emabherweni kodwa bebathengele izitolo ngokuba ilizwe liyabe lihamba kuhle. Yiyo iZimbabwe esiyifisayo ke leyo. Njalo nje sifisele ukuthi noba kunzima kunjalo, abantu bethu sibafisele inhlanhla, sibafisele impilo enhle, sibafisele ukuzinikela konke abakwenzayo ngekhefu lekhisimusi, nokuthi njalo umnyaka ozayo 2024 kube ngcono, kube lenguquko elizweni leZimbabwe, abantu bathole ukuphila, bathole impilo abayifiselayo.
Singathi ke lamhla ke ngosuku lekhisimusi abantu baphila njani xa kwabhotabhota wabona khona?
Yeah, abhoda sibili emalangeni adlileyo sibona nje sizwa ukuthi abantu buhamba njani. Hayi, abantu izinto zibamelanga kuhle. Bakhona abalutshwane njalo ke bonabo abagxile ebandleni lezanu PF abancedisana lomnangagwa ukutshontshela ilizwe. Hayi, labo bayakholisa kodwa uzulu jikelele welizwe usebunzimeni.
Singathi ke nxa usithi ngomnyaka ozayo libona zane ngxeko ngaba lenguquko, ubonani kuyabe kume njani?
Ngokubona kwethu thina u-2024 ngomnyaka wenguquko, lapho ke konke lokho okuphambanisekileyo kusukisela ngo-August 2023 kuze kube namhlanje bekuphanjaniswa izanu utshontsha ama-elections ukuzama ukuphazamisa umhlangano wabantu i-Citizens Coalition for Change okhokhelwa ngu-advocate Nelson Chamisa uzaphela ke ngomnyaka ka-2024. Sizabe sisithatha ke i-direction entsha njengelizwe, sesilungiselela ukuthi kube nenguquko ekwanileyo eZimbabwe, imuli yeZimbabwe ithole ukuphila, ithole isithunzi phakathi kwamanye amazwe.
Lo ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee.
Ngemuva sikhula besikwazi ukubana nxa kothuma kungaphekwa abakodube labo babuya baphakulelwe bedle, abakusibandla labo babuye baphakulelwe bedle, laba kunyoni kube njalo. Ngifuna ukubana ngikhuthaze khonoko isintu sethu, ubuntu bethu esabuthola lapho khona, sabuphiwa ngabobaba bethu nabomama bethu kudala endulo khonale, sibuqhube sisiya phambili. Nxa uthe wathola, khangela osweleyo nawe unike, ngoba lebhayibhili amazwi kaNkulunkulu akhuluma ubana bona sibuzisiwe isandla esiphayo. Ubuzisiwe umuntu ophayo kula lo othathayo ngezikhathi zonke. So nxa bekhona abaswelayo wena uthola, phana kulo mvuzo omkhulu ekupheni. Akula muntu omele ukuthi uyaswela ngesintu sethu. Yikho phela babesithi khona isizwe somhambi asinganani, singangophondo lwembuzi nje, ngoba babetshelwa khonoko ubana awusoze umane uvale ikhitshi lakho ngoba ubone umhambi edlula. Uyamupha ngoba vele isisu sakhe sincane sinjengophondo lwembuzi. Ngakho ke ngifuna ukubana ngikhuthaze umoya wokupha, that spirit of giving, asibendawo. Akumelanga kube lo muntu oswelayo esintwini sethu nxa sihamba, whether yi-Christmas, whether yi-New Year, whether yi-Easter, whether kuphakathi ngoJune khonaphana, ngoba lolo moya wokupha ngezikhathi zonke.
Kodwa ubona nzani ke kuzawube kunjani ngomnyaka ozayo? Bangabe kungcono yini njengomnotho ungani kuguqa ngamadolo?
Umnotho kawugudi ngamadolo, Mthembo. Umnotho ukhona, into nje esilelayo yikuthi kona siloku sifuna ukucabanga emuva ekusebenzeleni amakhiwa amapuli. Nxa uthi uyasebenza kuyabe kungukuthi uvukela usiyatshaya itikiti enkampanini ethize kumbe kufactory ethize. Kodwa ngiyakhumbula ubaba wethu uJoshua Nkomo ekhuluma esithi khona vuka uzenzele. Njalo wathi nxa ufuna imali phendulela ibala elithi mali lithi lima. Lokhona wayesitsho ukubana egcwalisa inkulumo eyakhulunywa even na uNkulunkulu engadini yase-Eden esithi khona uzakudla izithukuthuku zakho. So nxa umuntu ungavula amehlo uvule ingqondo ukhangele kukhona ongakwenza okuzakwenzukana ube le mali. Asisukeni kumentalithi yokuthi mhlawumbe uhulumende ngoyomele asinike imali kumbe asinike imisebenzi basinike izinto. Asizenzeleni sodwa, whether kumbe ugcina inkukhu kumbe ulungisa amakhandlela kumbe ulungisa amakhobra, yonke into iyakunika indibilisi. Into umele siphume kiyo ngumqondo ufuna ukuphiwa, sikhangeze izandla ngezikhathi zonke. Umimi ngakusindawo.
Umnumzana Joseph Chuma ukudalele ZANU-PF Central Committee besixoxa laye ekwele Singapore. Ingozi zemigwaqweni ziqhubekela phambili zisengezeleleka ngesikhathi sekhefu lekhisimusi lekuqaleni kweminyaka yonke. IZimbabwe National Statistics Agency ithi abantu abedlula inkulungwane eziyizithupha bafele engozini zemigwaqweni kunyanga ezine kusiya gqitshwa umnyaka ka-2023. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube uxoxa lomnumzana Makio Mafumo osebenza kwinhlanganiso yeSafe School Zone Zimbabwe ekhuthaza ukuvikeleka emigwaqweni ikakhuluduzane lezikolo.
Siyabona ukuthi abantu abaningi bayabe behamba, abanye bayabe bevakashela, abanye let's say uphuma eprovinsi kumbe uphuma eBulawayo uye eHarare, abanye bavele eHarare baye eBulawayo, Mashingo and all those places. So siyabona lapho ukuthi i-radiate iyabe sile pressure eningi, iimoto zankhona ziyabe sezigijima ukuthi zithwala abantu. But khonapho manje zithwala abantu kulento eziningi eziyazo zingakhanyeli ukuthi u-driver wangikhona ufithi yini ukuthi ahambe le moto leyo, imoto yangikhona ifithi yini ukuthi ithwala abantu ama-long distances. So siyabona siyenza ama-accidents amaningi because of into zonezo eze-human error ziyabe zikhona kathesi.
Yikuyini okungaphathisa ukuthi kwehliswe inani lengozi ezenzakala ngalesi sikhathi?
Mina I think kwade kufuze ukuthi njengomuntu nxa ulama-bus out kumbe ulamakhonga abahamba ama-long distance, kufuze ukuthi ibe le-policy ekhangele ukuthi i-driver lo elimthathayo wavela naphi, i-history ka-driver lo wake wasebenza naphi, wake wadriva naphi. But siyabona kathesi ukuthi imoto eziningi abantu abazifovayo nabantu ababelow 25, but ithethe ukuthi nxa umuntu ehamba le-P S V kufuze ukuthi abe 10-5 years and above, abe ne-defensive, abe ne-medical. But konke khonoko lingakhangela imoto kathesi ezihamba labantu ama-long distance ona lawa ngabafana abancane ama-20 years, ama-21 years, abakwanisi ukuzibamba. Sayibona ukuthi kune-accident emangalisayo leyana, liyambona ukuthi awu-driver kahlekho sebalekile because they cannot handle i-pressure yonaleyo. Nasikhuluma ama-bus driver kufuze ukuthi abe mature, but konke khonokho akula ngisho ukuthi umuntu ngiyakwanisa ukukhangela ukuthi u-driver loyo wavela naphi and i-history yakhe injani. Then ikhangele imoto yangikhona khathesi sibona imoto eziningi especially amakhombi ama-number plate abhalwe le-black le-yellow athwala abantu ama-long distance. It's a danger khonapho kunjalo because kuyabe kusitshela ukuthi imoto le ayina certificate of fitness, ayina passenger insurance, which means when the accident khonapho avela abatenakonkade besemotweni leyo alikwanisi ukubancedisa. I-sevisi langikhona sibili khathesi ngakhangela imoto zankhona lezi azisevisi.
Ngesikhathi lesi abe-Traffic Safety Council of Zimbabwe lamapholisa besenza amakhampeyini okuthi behlise ingozi lezi, libona ngalokhu kwenele na kumbe kulokunye okufanele kwenziwe?
Right. I think singabona okwenziwa le-Traffic Safety Council of Zimbabwe kathesi le-therapy during ngama-holidays leyo. Kuyabe kufuze manje ukuthi kube le-enforcement eyabe i-serious. I think one example lingakhangela kuhle izolo, singakhangela i-side yemtare le, kule team ade ikhona ekwamtare i-therapy le-Traffic Safety Council ade ne-chai enforcement ukuthi imoto ade idlula let's say i-Honda City Force ukuthi ithwale abantu abangu-4 but uyayibonela abantu abangu-8 mbele abantu abangu-12. Ade beyimisa khonapho bayehlise umuntu wonke oyi-extra, then betele i-driver ukuthi imoto leyo ayihambe nabantu abafanele ukuthi bahambe emotweni naleyo. So yona leyo i-enforcement iyasebenza khonapho ukuthi bengabona i-problem bahle bayilungise, because kudala kathesi abantu bayadelela baya bekwazi ukuthi hhayi ama-campaign lawa ngokubumba ukuthiyela ukuthi an-educational campaign akula lito abayenzayo abantu be-traffic.
Unonzala Makio Mafumo usebenza kunhlanganiso ye Safe School Zones Zimbabwe beqoqa lo tabo kancube we Studio 7 eseHarare. Siyangena kusigaba esilandelayo sike sikhangela esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wabo le-Israel uMnumzana Benjamin Netanyahu uthi uzalwisana le Hamas aze ayehlule loba kulabantu abaningi abasebefile eGaza ngenxa yempi ephakathi kule-Israel le-Hamas. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Ele-Ukraine lithi liwise indizamtshina zohlobo lwama-drones zakwele-Russia izolo ezifika phose amajumi amathathu 28 ezabelweni ezigoqela iKherson, Odessa leDonetsk. Kwezempila kahle sikhoxa lo sikhoxa mfundo solwayo ngwenya ngokudla kwekhefu lekhisimusi. Kambe kukhona kumele abantu bengakudli na?
Akakula nto embi okuthiwa umuntu engayidli ngekhisimusi. Ikhisimusi isikhathi sokuthi abantu bethabe nje bekholise bedle into abazifunayo. Esingakuthandiyo ukuthi abantu benathi utshwala kakhulu ngesikhathi sekhisimusi bese bedriva izimota ukwenza ukuthi bayenza ama-accident kumbe bahambe ebusuku izimota zigcwele so abantu kwedlulisa inani elithola zimota. Yikho lokhu esingakukhwabithiyo ukuthi abantu bazigcine kuhle ngekhisimusi. Kodwa aye kudleni, hhayi akula kudla ongakwalisa ukuthi ungakudli kumbe ufuna ukudla amasaladi, konke nje kuyavunyelwa. Esingakufuniyo kakhulu sengikuthile ukuthi indaba leyo nathi utshwala umuntu abe isidakwa angasaboni lokuthi uyenzani.
Wino kunye sikhwica mfundo ngwenya okumele abantu bekunqabele ngesikhathi sekhisimusi.
Koze uthi abantu nje nxa bekholisa khonapho siyasibona ukuthi nxa sebenathile utshwala abantu le ntanga le encane sebehlangana okwemacwansini bengavikelananga ukuthi bangazithwali kumbe kuthola emkhuhlane. Yikho isikhathi sekhisimusi ulithola ukuthi abantu abaningi bawonakelwa zimpilo zabo ngokuthaba nje bethabela ilanga elilodwa. Uthola umuntu sethole emkhuhlane emibi kumbe sezithwele. Kuza kuthi ngubo matshi sebezama ukuthi bazame ukuvikela ezinye izinto isikhathi siyabe sesidlulile.
Ye kuyo phambili-ke kungakapheli umnyaka, ubona zani kuyini okulakhuthi abantu bekuthaphe njalo kumele bezivikele njani emkhuhlaneni le?
Hhayi, kathesi siyabona ukuthi ngesikhathi lesi lapha eZimbabwe kithi lapha abantu kulowo mkhuhlane lo owekhorela lo esihudokazi esikhulu esitholakala ukuthi abantu nxa bedlile izinto bengagesanga ama-fruits kumbe benathe amanzi angahlanzekanga abawakha eziboraneni kumbeni lapha abagebhe khona emfuleni. Ikhorela le iyahlupha kakhulu umuntu abe lesihudo esibi, kuthiwa isihudokazi. Umuntu ecine siye esibhedlela siyayenza kuthiwa i-dehydration masinyane ngama-hours amalutshwana. Umuntu nxa engatholanga ama-drip impilo yakhe iyatshabalala. Loba nje ethole ama-drip engabuya sokulethi uyayenelisa ukuthi impilo yakhe ichabalale. Sizobona njalo kwezindawo kwamanye amazwe sokuqalisile njalo ubhubhane lolu olutsha olwe-coronavirus solubhahile kwamanye amazwe. Kukhanya kathesi nje ngo-January lathi lungasihlasela khonapha eZimbabwe. Yikho njengoba kathesi abantu begida kangaka ngo-December, ngo-January singathola ukuthi sesendaweni embi kakhulu. Ngibona nje yona likhisimusi le New Year ngoba abantu bengagida nje okugidela okuthi sebezacina ukuthi behlangane lokhu esikuthi ngama-crowd. Sibonela kusiya phambili engxenye bangasoze beyenelise ukuthi bahlangane nxa umkhuhlane lo uzabe ubuya phela ngendizamtshina ezivela kwamanye amazwe ngayonale ama-holiday lawa. Kube sokusihlasela-ke njalo khonkhana kuyi-coronavirus okwaqeda abanye abantu kuyeza lapha nxa singaxwayisanga salungiselelanga phambilini.
Lo ngusikhwica mfundo solwayo ngwenya osebenza empilo hospital lapha obekhuluma le Studio 7 ezimele. Umeli Ndlovu ojove intshelelezana esuka koBulawayo esiya kibo eKhezi uthi kulabantu abathakazelela akwenzayo. UNdlovu ujove intshelelezane loRoland Dube ngeviki ephelileyo besuka eMidrand kwele South Africa besiya kwaBulawayo. Akusizwe ikhuluma ngohambo lwakhe lokuya eKezi.
Sanibonani balandeli, sanibonani, ningabe linjani? Ngizothanda kubonga kakhulu ngoba wonke umuntu bekangijabulele bese ngenza ukuhamba ngibaleka lapha ekhaya lapha ngifike kanzima lapha wonke umuntu engimemeza meli okuyinto ejabulisayo kakhulu. Okwamanje hayi ngifikile ekhaya bajabulile abadala ngokwathole bephila. Ngiyabonga kakhulu and ngifike ngalibala lapha ebayethi FM, ngifike ngalibala isikhathi eside ebayethi FM nabo bonke babuye bazongibona lapha ebayethi FM. Hayi siyabonga kakhulu, libe losuku oluhle. Ngibonga ngisithi asibe lokhisimusi omuhle njalo. We say no to drugs, kungukhisimusi. Besicela nje ukuthi abantu behlise indaba zokuphuza lokudla izidakamizwa. Amanzi amponjwana ma umuntu ezochayela avumelekanga, wokuthisa isifuba akuvumelekanga ngoba ungasuka ubusuphuza kakhulu, yabe ungasaboni into oyenzayo. Kuthiwa umuntu uma yabe sephatheke kakhulu uyabe engasaboni ukuthi wenzayo, uyabe sesukela abanye abantu abangala macala kodwa yena unguye oyabe sesuke wadla wasutha. Umuntu uma engadla asuthe, besicela ukuthi abe seduze la ahlala khona, singaze sizwe kuthiwa hhayi ubani balwile. So hhayi siyalicela nje izwe lonke kuphi nakuphi, libe lokhisimusi omuhle. Ngiyabonga kakhulu.
Umeli Ndlovu ngodakazelela intshelelezane kwamanje usesigabeni seMapisa eMatabeleland South. Soki sikhathi sabalaleli.
Ngiyabingelela Studio 7, ngiyabingelela. Igama lami nguForgiveness Mahlango. Okwamanje ngikhuluma ngesibhenzi sayithi ekhaya, ngisekhaya for amakhefu. Nginifisela ukhisimusi omuhle, nonyaka omutsha omuhle, nonke maStudio 7 amahle, maStudio 7 basakazi nabalaleli kweStudio 7. Isifiso sami sithi ngonyaka omusha ozayo, ngifisa engathi lingake lisinikeze ilanga elilodwa eligcweleyo phakathi neviki, omunye nomunye oyabe ekhulumile azwakale emsakazweni, nibe nje nelanga elilodwa elama voice note wethu, ukwenzela ukuthi inkulumo zethu zizwakale emoyeni zonke, ngoba zikhona inkulumo ezikhulunywa ngabantu ezinohlonzi ezingazwakali emoyeni. Sicela zizwakale emoyeni inkulumo ezinohlonzi, abantu bonke bezwakale emoyeni abakhuluma inkulumo ezakhayo. Siyanicela maStudio 7, ngiyalicela, ngiyalithanda maStudio 7. Angathi uNkulunkulu angangigcinela lina lonke basakazi oStudio 7 nabalaleli nonke beStudio 7. Ngilifisela ikhisimusi omuhle, lonyaka omuhle, noma kunzima dala sihuzula, dala sihuzula, sihuzuleni siye phambili maStudio 7, asihuzuleni siyibambe kanjalo maStudio 7 amahle. Ngilithanda lonke, ngonyaka omusha ngizoyengezelela uthando enginalo. Ngiyalithanda maStudio 7, qhubekelani phambili niyibambe kanjalo, sakheni izwe lethu laseZimbabwe. Ngiyalithanda maStudio 7. Forgiveness Mahlangu, khuluma ngisekhaya eBenside koBulawayo.
Sanibonani balaleli beStudio 7. Ngibingelele okhulumayo kumqondisi Nkomo ozalwa eNkayi endaweni yaseMpuzu. Ngithanda ukubingelela ubhuti omthala uThembani sobhuku omkhulu sobhuku 10. Ngibingelele intombi engizalayo laphana umama unaThembani uMandlovu Magegana. Bingelele uJunior uTereni, bafana bami ngithi khulani, bafana bami liyiphathe kahle, nali ikhefu lamaholiday. Na ukhisimusi abasendleleni abafowethu abayemakhaya, basuke emagoli, abasuke eBotswana, ngezindawo ngezindawo abayiphathe kahle endleleni. Lingaphuzi kakhulu bafowethu, linganathi kakhulu utshwala, izingozi ziningi endleleni bafowethu. Bingelele uAnt uSiphelile esiganda Mankomo. Nakubingelela unjani ngapho babakazi? Hayi, ntantubingelela bonke sihlobo, ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu ke nanko kunye esilethulele khona namhla ngekhisimusi.
Sanibonani, ngiyabingelela laphana ku Studio 7. Igama lami ngu-Alson Dlovu. Ngibuya enkayi esigabeni saseGuwe koFaro Ndebele. Ngingumculi weGuwe Super Sounds. Namhlanje ngilethulela i-album elitsha ihloko sendaba sithi bakhohlakele. Onesifiso sokuthi esapote, bencela endinde kulezi namba ku +27 84 633 6509. Ngiyatholakala khona lapho la ku Facebook, siyatholakala uyabhala kuwe Super Sounds. Ngiyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu ke, siyaligqugquzela ijaha leli ukuthi lishaye sibili kuzwele. Siyabonga kakhulu, libe lekhisimusi enhle okunyongumangalisayo. Lathi kolapha e-Studio 7 sifisela impilo ende, impilo enhle kakhulu. Hayi ke sesiluphetha namhlanje uhlelo lwethu belilomthembo ozithembayo. UGibbs Dube lami ngokwami ngithi happy 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 Christmas. Bye bye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.